Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uTanono Kawande obesiphake indaba ngolimi lwesishona. Elingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi ku-17 lwezi 2022 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti.
Mina njengomkhulu we-Law Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lusiqhathise njenge-Student Union entweni enjesososo.
Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali ngohulumende.
Ngamafitshane sithi uMonzura sejayele ukudla ngobuqili liqilindini kodwa kuzaphela kambe okungapheliyo bamandebele bathi kuyahlo sithi kaphaphe abantu bazam ijuba lizacithwa phambili.
Kodwa lona ibandla le-MDC Alliance lithi akusiloqiniso ngoba umnumzana Monzora njengalokho ukwenziwa emazweni amaningi kumele aphiwe imota njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale.
Njenge official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwayo izimota imali yamafueli ahambelana nalowo msebenzi kuyamele akwenze. Bayafuna kabafuni abe CCC bale 19 members of parliament EMDC Alliance ile 68.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso elwela umbuso okhululekileyo eTimpachelu ithi ubulembu becommission ebona ngezokhetho eZEC abula bonogada bezobulembu okwenza kube lula ukuthatha imininingwane yabavoti. Linhlanganiso iveze amagama ezisebenzi zeZEC eziphethe umsebenzi wobulembu kunye lama-password azo okungena ebulenjini lobo. Ithi lokhu kukhomba sobala ukuthi umuntu uyenelisa ukungena ebulenjini lobu aphazamise impumela yokhetho nxa kungalungisiswanga. Kuthe ngemva kwamalanga amalutshwana iTimpachelu iveze lokhu, isiphathamandla seZEC umnumzana Cephas Kanyele obe ngumqondisi wezobungcitshi bobulembu waxotshwa. IZEC ithi izahambisa iTimpachelu emthethwandaba ngoba ingene ebulenjini bayo okungekho emthethweni lanxa nje yona iTimpachelu isithi akula ukubi ekwenzileyo ngoba ulwazi bokuthola imfihlo zeZEC busegcekeni bungafinyelelwa langubani ofunayo. Sehlulekile ukuxoxa leziphathamandla zeZEC ngalolu daba. Kolunye udaba olufanayo inhlanganiso yeZimbabwe National Students Union iZinasu isisungule uhlelo lokubhodabhoda ngamalokithi ikhuthaza abafundi ukuthi baphume ngobunengi bayibhalisela ukuvota kukhetho lomnyaka ozayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lomkhokheli walinhlanganiso umnumzana Benon Ncube ochasise okunengi ngalelo hlelo.
Konke sengakusho nje ukuthi kuhamba kuhle ngoba ama-numbers yenelisa ukuthola ama-student abaningi ade ngayarejistranga ukuthi and kuba lula ngoba sibathola bendawonye kusendaweni zokufunda ama-university. So kulula ngoba thina vele sigcwele ama-university wonke ngoba lingakhangela si ama-SRC amaningi kade singawethu. So kulula ukungena kuma-lecture room nakuma-hostel sibakhuthaza ukuthi sibabarejiste kuvota sibancedisa futhi kuhamba besiyavota siphinde sibalethe futhi esikole. esikolo ngoba yindlela esizama ukuthi sisebenze futhi amandla ethu esilawo kuma university ngemva kokuwina ukhetho lwabantwana be-SRC. So khonokho yikho okunye sikwenza okusincedisa khona kube lula ukuthi sengisekerejista ama-students ukuvota and so far konke kuhamba kuhle ngoba inani labantu abarejistayo liyasithabisa thina njenge-uni.
Asithi lithe lafika kukhempasi lathola abathika bakabhalisela ukuvota lenza njani? Lihamba labantu bezeki kumbe lendlela zokubaphathisa labo ukuthi basuke kuma-college bayebhalisa?
Into esiyenzayo ukuthi sisebenza sodwa, sizama ukukhuthazana sodwa njengabantwana. So isikhathi esiningi abaningi abaresistanga. Into esiyenzayo ukuthi siyabalanda phakathi kweviki kumbe ilanga i-day before sibathe ukuthi bongarejistanga ukuvota ofunayo ofisayo bese sichasisa ukuthi kuqakatheke ngaphi. Sihlangane kumbe ngempelaviki kumbe ngelanga elilandelayo lakhona sibatshela sihlangane endaweni enje ukuthi babuthane khonapho bese sidinga ikhombi ukuthi sibathwale bonke kawani bayorejista ukuvota siphinde sibaphendulise futhi esikolo. Leyo ndlela yenza kubaluleke kakhulu ngoba abaningi bekele ukuyavota ngathi bathi badonda ukusuka uma behambe besiyarejista ukuvota bese bephendula nje vota. Njalo futhi uma bengazwisisi ukuthi kuqakatheka kohlelo lwakhona. So sithi vele sama-SRC ama-students amaningi awu-union yethu asebenzisayo ukuhamba besiyaqoqa abantu besiyamobilize ama-voters. Indlela esiqoqa ngayo abantu sifuna basivotele yindlela esiwaqoqa ngayo sifuna baphathisipate kuhlelo lokhetho lwezemizwa.
Ngomgqibelo sibone inhlanganiso ye-Election Resource Center lezinye nje inhlanganiso ezizimeleyo ziqoqa umcimbi obujonge ukukhuthaza abantu ukuthi babhalisele ukuvota koBulawayo. Kodwa amapholisa awuvimbile lo mcimbi esithi ungani ubulezo mbusazwe phakathi. Ungathini ngalokho?
Lapho-ke ngikhuluma eqinisweni ukuthi mina njengomkhulu we-Student Union bengingazange ngatelwa ngohlelo lolu ngendlela esegcekeni ukuthi sizakwenza uhlelo olunje lisiphathise njenge-Student Union entweni enje. So.
Hello ke ngumnumzana Benon Ncube, umkhokheli wenhlanganiso yabafundi bemakolejini eZimbabwe National Students Union iZinasu, obekhuluma le Studio 7 ecingweni eseHarare. Ibandla le-CCC lithi umkhokheli webandla le-MDC Alliance umnumzana Douglas Monzora usebenzelana lebandla le-ZANU-PF yikho ephiwa imota lemali. UMonzora waphiwa imota yohlobo lwe-Mercedes-Benz njengomkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende. Lolu lusiko olwenziwa emazweni amaningi afana labo-Bhilitane le-South Africa lamanye, lapho umkhokheli wamabandla aphikisayo aphiwa khona imota lokunye. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa wake wathiwa nguhulumende uzaphiwa imota lokunye njengomkhokheli wamabandla aphikisayo kodwa wala. UMonzora uthi udaba lepulazi okuthiwa waliphiwa ngelakudala ngesikhathi lowayekhokhela ibandla le-MDCT umnumzana Morgan Tswangirai lenye inkokheli yaphiwa khona amapulazi. Ngesizwe amazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda asithumele wona nge-WhatsApp.
Izolo lakuthanga ede khulume sithi yena waphiwa imota leplazi ngenxa yokuthi uyi-opposition leader eParliament, supervisor abantu bonke ama-MPs aku-opposition. Lawo sizama ukutshela abantu ukuthi ngamangala uhlaza tshoko, yiyo kuthiwa yi-propaganda. Thina sibona ngani and siqinisile ukuthi uMonzora kasasebenzeli i-opposition. Yikho libona uyaxotsha abantu ema-by-election njengebhinga lakafaki ama-candidates. Sebavumelana ukuthi i-MDCT le-ZANU-PF yintonye, yikho yena engafaka ama-candidates njengebhinga split ama-votes. Sizama ukutshela abantu iqiniso ukuthi eParliament kule committee okuthiwa i-Rules and Orders Committee, yiyo umaqhuzu we-Parliament.
Iyo ekheli mpetho ilokubusa lokuqatsha abantu abasebenza eParliament. Kubuye iParliamentary Legal Committee iyo la ekhangele ukuthi into zonke ezenzakala eParliament kaziqhamuli kazephuli iConstitution yeZimbabwe yini. Uma sokusiba le lama portfolio committee maningi ahambelana lama ministries iyo ayenza ioversight ukuthi ibisebenza kuhle na njenge Ministry of Education kule portfolio, Ministry of Justice kule portfolio. Yiko ke kuphinde kube lama chief whip. Thina be CC silo chief wethu okuthiwa Prosper Mtsemai, MP Pedanga Mvura eMthai eManikaleni. Yiko ke mesithi thina kuyasi supervisor ngamanga izanu la ile ilo chief whip wayo, iMDCT ilo chief whip wayo, thina silo chief whip wethu ngaphandle kwalo oyi independent ubaba Umlisho. Yiko lokho esikutshela abantu ukuthi uMonzora sephelelwe ngumphako, sethengisile, usebenza lezanu, sezama ukusigcoba amafutha inyama yembuzi singayidlanga. Singathi ngesiNdebele uzama ukusigcoba amafutha empisi ukuthi sifanane laye. Ngalokho ke thina ama chief whip wonke ayahlala ku Rules and Orders Committee. Asikwazi ke ukuthi thina uzabuya as a supervisor emingaphi njengoba yena inywayizana mahlizulu asinanzelele nini ukuthi imali kahumende ivela ku consolidated fund angilangizisisa onke aphuma ku consolidated fund akula mali ezaphuma ngenxa ya kaMonzoro uMonzoro uzagadi imota yeBenz esithi uye ema reserve emakhaya esithi ukhangela bani njengoba yena vele kasakwanisi ukufilda ama-candidates. Ngamafitshane, sithi uMonzoro sejayele ukudla ngobuqili, liqili ndini, kodwa kuzaphela, kambe okungapheliyo bamaNdebele bathi kuyahlona. Sithi kaphaphe abantu bazama ijuba lizacuthwa phambili. Amadala bathi okungapheliyo kuyahlolwa, lingayengwa nguMonzoro ngoba sephelelwe ngumphako. Siyabonga amahlaba ezulu.
Lathi siyabonga. Lawo ke ngamazwi omsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC uMnumzana Felix Magalela Mafasibanda ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Njengoba iStudio 7 ingasekeli hlangothi, sithinte isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance uMnumzana Witness Dube ukuze sizwe ukuthi bona bathini ngalolu daba. UDube usithumele umlayezo olandelayo.
Amanga eCCC kulindaba anje umhlaba wonke kuopposition kuyaba lama opposition parties amanengi amanye elamasitsi amanengi amanye elamasitsi amalutshwane uzathola ukuthi njengeParliament yeZimbabwe iopposition kule MDC eUMDC Alliance kulayo iCCC yona lengenisa abantu kathesi kulomliswa kule 3 inhlanga eze opposition kodwa ziyabumba ana phezulu kube loyedwa onguye okhokhelayo okuthiwa ngu leader of the opposition yena lo muntu nxa eseParliament ulaloko akuphiwayo ule izinto zokusebenzisa aziphiwayo asikho kweZimbabwe kodwa ungahamba eSouth Africa iParliament yabo iyabi labo OEFF ababo Julius Malema iyabi labo DA iyabi labo inkatha iyabi lama parties around 11 ama parties alama members of parliament kusingabali ANC ebusayo wonke onawo ongu 11 alengqungquthela yabo onguye okhangelwa nguhulumende weSouth Africa njenge leader of the opposition lo muntu nguye oyabe elama member of parliament adlula bonke eSouth Africa iofficial leader of the opposition ngowe DA kule mhlangano ayenzayo lamanye ama parties alamalunga eParliament aphikisayo yikho kwenzakala eZimbabwe ibandla lesisisika likufuna ukuthi lisebenzele le MDC ku opposition siyakwazi njalo lani bantu selikwazi ukuthi abafuni kodwa ubaba uMonzoro ulalo lelo lungelo elokuthi njengomuntu olame members of parliament angu 68 under MDC Alliance ICCC ile 19 kube sokusiba le independent eyodwa nguye iofficial leader of the opposition abakhangeli ngoba nguMonzoro abakhangela ngokuthi ibandla elilama member of parliament amanengi ngubani kungaba kusasa sokungubani noma ungubani nguye oyabe senanzelelwa njenge leader of the opposition ube abe sesiba lezopho ke lokuthi asebenze lamalunga wonke awe opposition ukuze baphikise kuhle uhulumende njalo njalo futhi ukuze bancedise kuhle uhulumende ngokuba yi-opposition asikho kuphikisa kuphela lokuncedisa kuyancediswa ngakho kule caucus eyokuthi kukhanye ukuthi ama-members of parliament aku-opposition asebenza gadalala yiyo leyo ubaba uMonzora ayithungamelayo njenge-official leader of the opposition ngakho ke lezo zinto aziphiwayo izimota imali yamafueli ahambelana lalowo msebenzi kuyamele akwenze bayafuna kabafuni abe-CCC bale 19 members of parliament EMDC alliance ile 68 okusho ukuthi iyona le elabantu abaningi yiyo epha umember o epha opposition leader ngakho abantu kabathathe nje isikhathi sabo baqhwayisise ukuthi kusebenza njani lokho okukhulunywa ngubaba uMafu ukukhuluma ngama-committees amancane thina sibala sokufika phezulu khonalo kuyafanana lama ministry uminister nxa esengayala ukuthi kulo president angithi uyabo le ministry lalale kodwa phezulu kwakho konke kulo president
Hello ke ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le MTC Alliance ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwobulawayo Okwamanje ke sikhangele iziphuthumayo ezivela kumaphephandaba achiyeneyo Iphephandaba leNews Daily lodaba lokuthi umkhokheli webandla le-CCC, uMnumzana Nelson Tsamisa, utshele iqula le-Commonwealth eliselizweni ukuthi umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa awukho aso kantando kaZulu njalo umthetho usetshenziswa ukujezisa abaphikisana lohulumende. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ufike kobulawayo izolo ntambama phambilini kohambo lwakhe lwamalanga amabili okuvakashela isigaba seMathebeleland South. Leli phephandaba lithi Mnangagwa uzaphawula ugatsha lomgodi weBlanket Mine abesesiya emcimbini wokwethula amabhasi ezisebenzi zikahulumende amatsha awePSC angene njalo kwezinye inhlelo esigabeni lesi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngizobaza Studio 7 sanibona nabalaleli ngokunjalo. Ngihlala phezu kodaba ngeke ngibe muti. Ngicela ukubuza kumadoda akitha ngu 4.
Kawule oqala
uJoseph Tuma, uMalaki Nkomo noMangaliso Ndlovu. Ngiyakhumbula ukuchaya abantu ngale ensiza nasemaqoko. Yiba babe kuphikisa. Ubaba Mangaliso Ndlovu wakuphikisa lokho wathi kukhona kungamanga bokubonakala abantu sebeqhisile kukhunyula impahla kodaba zabe bonakala bechaya. Kodwa kunomfakazi kulomama ongu PO olala esibhedlela onqamo watshawa nqamula izandla zonke esikhuluma namanje usafaka iplaster umama ongu MP kodwa abezana uPF bakuphika amalunga ezana uPF bakuphika bathi akusilo qiniso lelo njalo amapolisa asakudingisisa afuna ukubona ukuthi ngempela ngobani labantu abakwenzile kodwa into yonke icacile laphana kulama video kuphuma imota zezana ezibhalwe umcandla ama registration bayabiza labantu osisa ama registration alezo moto engicabanga ukuthi bonke abayizikhulu zezana bayazazi lokuthi ngubani wayidriver leyo moto bayakwazi kodwa ke ngoba ezibaba asinawo amapolisa avikela ama citizens sinamapolisa wezana uPF yikho sibona namanje labantu abantu bengeke babotshwe bangakabotshwa futhi vele angeke beze babotshwe ngoba ngabe ezana uPF ba untouchable ngoba bengabe ezana uPF kodwa ngabe kwayenziwa ngabantu bemthwakazi kumbe ngabe kwayenziwa ngabantu beTCC ngabe sikhuluma lamanje basemajele ene ngabe baphiwa la mabheli njengoba sibona kwenzeka kuboSikhala oSikhala babezivikela lala ngabantu bezana uPF kuyiba babuyileyo esililweni sikaMo Blessing obulawe yibo futhi abantu bezana uPF ukuthi babezofunani babevele bezofuna uchuku bezofuna ukwenza udlame bathe bezama ukuzivikela futhi oSikhala babotshwa nyabona
salibonani basakazi nabalandeli beStudio 7 okhulumayo lona uVusani umfoka Khumalo wese Cosmos City eJohannesburg kwele South Africa ngizothanda ukuthi ngibe nenkulumanyana kancane engiyibekayo nje ngilandela kakhulu indlela engengathi ngisizwa iNews zibalwa futhi njengakhona lokho singabalaleli ngezwe enye into eyangithinta ngaba nombuzo mpela omkhulu kahle umbuzo engiwuqondisa kakhulu ebantwini abafana nabo uJoseph Chuma uMalaki Nkomo kanti no baba uGawuli uBelief Gawuli lapho ngizama ukuthi ngiyazi ukuthi lapha bakhona kabamamele beke belalele kakhulu inkulumo zabantu indlela abantu abakhuluma ngakhona ngithi lapha kakhulu kunomunye ubhuti oke waveza eNew Zealand nje eveza ukuthi wayeku yothezana kazivezanga igama uzincedile laphana ubhuti siyambonga ngoba kungenzeka ukuzivezela igama akuba ngosikhuluma manje umuntu obezolandelelwa njengesystem yezana esiyaziyo kwazise umntana abantu anyamalale ngoba vele bakujwayele lo right ubikile laphana wathi yena mina buzani kimi ngangikuyouth yezana PF sithunywa ukuthi siyehlaya abantu abantu sasebashaya wehluleka ukwenza islogan sibashaya bengenzanga lutho sidla imbuzi zabantu which is zana PF system kodwa-ke baba uGawuli lapho khona nani boJoseph Shuma liyakuphikisa lokhu ukuthi hey kusuka abantu behlangane nento so lithini-ke ngobumuntu seyibekile uvele wayibeka obala wathi ngangikhona lapho besibashaya abantu hayi kancane bethunyelwe ibandla lezana so lisho ukuthi thina masikhuluma singabantu silitshele ukuthi ha-a khangela nini ukuthi indlela abantu abasokola ngakhona kumanje siyazi boBelief Gawuli nabo abantwana baphumile basabalele bangaphandle kwelizwe why bahamba umbuzo lo kanti linakalizibuzi ngani lisho ukuthi thina esabaleka kuleli lizwe sasibalekela nje ubala into esingayazi lisola nje ukuthi lisolwe iqiniso lilazi bantu abadala kuyasizwisa ubuhlungu kuyasiyangisa thina lokho nangu usisi okhulumileyo futhi kobulawa yathi yena banikezwa indawo zokuthengiswa abanye bathi bona bayagijima abakwazi lokuthi bangahlala kuphi ngoba bayagijinyiswa mihla yonke amapolisa athi akusendawo labo abaqale usisi ukhulumile zanu PF yasinikeza besibhalisa ngaphansi kwezanu PF amagama kanjalo kanjalo konke sikwenziwe ezanu PF but ngizwe omunye ubaba angisazi ukuthi uthe uyini lapho wathi elapho kokula uyakuphikisa konke lokuthi yena akakwazi ukuphikisa kanjani baba umuntu ekhona esitsho ukuthi thina sizabizwa ngabantu bezanu PF konke lokhu bantu abadala izanu PF kuchayindi siyacela ukuthi njengabalaleli inkulumo ezinje sibe sikhangelisane nazo ukuthi namba abantu badlala ngathi abantu bezanu PF vele isabela lisenaso abantu kalibathandi lihlukumeza abantu elizweni lakithi siyabonga
hayi ngiyabingelela Studio 7 othando lwenu olungaka elisipha lona lisinika ukuthi ngasiyakuzwa konke okwenzakalayo siyalibonga ma Studio 7 ngoba lisitshela esiyabe singakwazi hayi into ehluphayo nje izano le esiqambela amanga lalele khona lapha abantu laba abahumanayo la kambe izano ingahumana ukuthi umnanga kwa ulobungcono abenzayo thina sibona umgabe kulo mnanga kwa ubesengcono kakhulu ngoba umgabe azange ngesikhathi sakhe ayenze lokho okuyenziwa ngumnanga kwa njalo lo dubo lwalusesengcono kathe soluphambili kodwa ubaba lolokhu ekhuluma esithi yena abantu abezano balungile njalo bayenza into abayazi hayi kuyahlekisa lokho ngoba akusela muntu olulutho lapho eZimbabwe yamangala bona ukuthi kumbe nxa bekuthola bona khona ngale kuzana bangacaba ngokuthi kutholwa ngabantu bonke kutholwa yibo bebabili bona labo abaseduze lezano abantu siyahlupheka phandle la siyahlupheka phandle lapha akulanto ekhona ebe lokhu eqamba amanga yena lo ubaba angimazi libizo lakhe lesishona ngiyalizonda vele kangeke ndikhulume ngoba ubaba lo ukhuluma into engekho ephuma endleleni hayi sesidubekile bakithi eZimbabwe angazi ukuthi ma Studio 7 singenzani ngoba izano iyayenza isitayela zayo ikwazi futhi ukuthi akulalutho namhla nampo Job Sikhala ababotshiweyo bengelacala kodwa namhla nxa kuthiwa banikwa ibheyili after 5 months kambe isigwebo sabo besingayisiso yini naleyo 5 months ngoba isigwebo sabo sesiphelile basabhadaliselwana ibheyili ngoba necala lakhona alikho abezanu nampa baqamula abantu kodwa kabakabotshwa lalamhla angikwazi ukuthi kathi vele izanu vele yona izazilunge nini bantu hayi angazi lokuthi kumbe uNkulunkulu angangenela nini ngaphakathi kwezinhliziyo zabantu sike sibone nini ukuthi izanu bakithi hayi sesithwele nzima kulima ngezano. So sokusisinda thina sisakwazi ukuthi sifanele senzeni. Hayi ngiyabonga Studio 7 kuphela nje hlupha ngobaba loloke phethe qamba amanga evikelizana. Ngiyabonga.
Studio 7 salibonani izihlobo zami, salibonani bathatheli bethu bezindaba ezimnandi elisipha zona. Azimnandi siyazizwa ngeqiniso ukuthi abazondi iqiniso yilaba abagawulela abazondi iqiniso labothuma laba abazondi iqiniso. Hayi thina sizazijabulela lezi ndaba hayi ukuthi kuphela abantu laba ukuthi bekibekele ngeqiniso ukuthi bengene eqinisweni. Ha kunzima into yabo yonke lokhu yasundela phansi kuze kuyegcina yonke njalo yena lowo mnanga kwabathonga naye uzophuma ngesigubugubo njengoba abakwenza umgabi kathesi uthi yena ugawule uthi yena ye umgabi wayengayenzi kahle wayenzi kuhle wayeyisikhathi soniso nguye emsupport wayesupport umgabi too much wayesenza njengakho kwakwenzayo ukuthi kalandima kakwazi lapha ami khona njengohlanga lume emanzini epondenda hayi amboni ukuthi ulentule enhliziyo amboni ngibone ukuthi inhliziyo yakhe ngiyamboni mntu ulentule enhliziyo sile ecabanga kwani. Hayi ngithi ngikhulume imibono wami ngubonawo undoda ngicela ukuthi ayimndoda lingamfaki imali ehlelweni mani umntu lo wayo ngakwazi lokukhuluma uyachamanda kuphela uchamanda njengomntwana omncane. Ngiyabonga Rwanda shapu nkomo danki.
Labo ke bekungabalaleli bethu abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Kwezemelika kulokudonselana phakathi kwebandla lama-Republicans lama-Democrats ngokuthi yiliphi ibandla elingavuselela umnotho welizwe ngesikhathi ilizwe libhekane lokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokuqansa kwesilinganiso sokugugudeka komnotho i-inflation. Ukuhlaziya lolu daba usithandekile Mhlanga we-Studio 7 uxoxele umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika.
Iqinile umomo economy uqinile kathesa umomo economy uqinile yama Republicans yaba ngamsola uBiden ngoba vele kuhlala kusolwana iopposition le lalaba basesihlalwe abangeke bakocitshe ukuthi hayi umomo economy uqinile imisebenzi phezulu abantu abanengi basemsebenzini even lengcithi ziyathi ukuthi economy is doing well kodwa nje inflation yiyo ekhona ngenxa yokuthi phela laba ama-Republicans yaba phethe intambo in terms of business yibaba onama-business isikhathi eziningi bakhweza konke bethatha i-advantage ye-oil e-Russia bethatha i-advantage yokuthi kule crisis so basebenzisa leli thuba ukuthi bakhweze intengo zibe phezulu kwenzela ukuthi bayenze imali eningi. So yikho nje ukuhlupha abantu. Yeah.
Sesikhangela kwezokuhiqizwa kwempahla singathi kuqhubeka kuhle yini njalo ziyatholakala ezitolo lapha emavinkilini njengoba sokulempiko yokuthi okunye kuyasilela. Singathi iziphi impawu kahle kahle ezijengisa ukuthi umnotho uyathuthuka kumbi uyawa.
Impahla ezitolo yeah bezike zagcina sezi ama-shelves akhanya ngana sesiba empty endaweni eziningi. Kodwa kathesi hayi kukhanya kusokubuyela sivile okunye ngaba kuyi-COVID yebo kodwa okunye phela bekuyi-manufacturing ukuthi njengoba abantu bebengekho emsebenzini abantu bebengekho kwezinye indawo okugoqela emapulazini ama-farm workers okunye nje futhi layo indaba ze-immigration abanye abantu abayenza lezi zinto ngabantu abahola imali phansi. And then futhi okunye ukuthi abanye ezinye izinto ziimporta zivele emazweni so yikho nje ade kubangela lokho kodwa kathesi nxa ugenga lamashelfini hayi sokukhanya sokusiba sokurayithi sibe so-almost normal. Into ekade ishote ekade saziwa yayishote kakhulu enyabona engani lokhu sasile la ukudla kwabantwana abancane abakuthiwa ngama-infants insane yikho okungani kade kusosilela kodwa ngithemba lakho sokusuba ngcono.
Singathini ngawo umbuso kaMongameli Joe Biden lenhlelo zakhe selokhu engene embusweni?
Umbuso lo ngumbuso othakazelelwa ngabantu. ulenhlelo ezicacileyo umuntu okwazi ukuhlanganisa abantu kubo Congress Senate khona ngale phezulu bahlanganise balungise lanxa izikhathi eziningi ama Republicans edonsele emuva bapasi health care ukuthi kwehliswe intengo zemithi ya lezinye izinto ezinjalo ezibhathane lemithi ama hearing lokuzana equipment.
Hello ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.